Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 sibandlela 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ukhulumende weBrithani osegcizelele ukuba ukhulumende weZimbabwe kumele ahlawule imali engamadola eMelika edlula izigidi ezilikhulu $125 million ngenxa yokuhluthuna amaplazi eZimbabwe awamankampani akweBrithani amabili.
Kube kuyinto nje layo e-right futhi etshengisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele.
Kambe ukutshengisela okwenzakale izolo phandle komthethwandaba lapho akade kuthoniswa khona umnumzana Job Scala kungaba kutshengisa na ukuthi uZulu uselesibindi.
Injalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved.
Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awukuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona apha emsakazweni we Studio 7. Iphephandaba lebulenjini ele Apa News libika ukuba umthethwandaba waphezulu kweBrithani ulaye iZimbabwe ukuthi ilandele isinqumo salo elasethula ngomnyaka ka-2015 esokuthi ihlawule izigidi ezingamakhulu edlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million kumankampani amabili athathelwa amaplazi kuhlelo olwaqhutshwa ngohulumende olokuthatha umhlabathi usabelwa uZulu olwe-Land Reform Program. Umthethwandaba owe-High Court wase-London uthi kumele uhulumende weZimbabwe alandele isinqumo sedale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ukuhlawula amankampani la abahluthinelwa amaplazi awo. Uhulumende weZimbabwe wala isinqumo sedale leli esethulwa ngomnyaka ka-2015 esithi leli dale eliphansi kwenhlanganiso yeWorld Bank alilawo amalungelo okwahlulela lolu daba. Imuli yako Von Pezolds lenkampani yabo Airport Timbers bemanyene labankampani eHangani Development baphanyeka isicelo edaleleli esokudinga ukuhlawulwa nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2010 phansi kwesivumelana samazwe omhlaba ese-1996 Bilateral Investment Treaty.
The Voice of America.
Izolo kube lokutshengisela phansi komthethwandaba kamantshe eHarare ngesikhathi kuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela eletheswa umnumzana Job Scala owebandla le-CCC. Amapholisa awatholanga ithuba lokubopha abantu laba ngoba bephange bachitheka. Lanxa bebebalutshwana abantu laba, abanye basele bezibuza ukuthi abantu sebeze bathola na isibindi sokutshengisela ngoba sekuyisikhathi eside abantu bephatheka kukho ngenxa yokwesaba amapholisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uxoxe lolela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni laye obekhona emthethwandaba izolo.
Ye, sibili sibonile ukuthi kube nokungasuthiseki kukaZulu ngemuva kwedale selalile ukupha i-judgment yalo eliphospona indaba into amaviki alandelayo ku-February. Into ebuhlungu kakhulu ngoba siyazi sonke ukuthi uJob usenesikhathi esikhulu umnyaka wonke evalile kungena ngitsho nanto ehambayo ngendaba yakhe ukuthi engaphiwa i-bail njalo kumbe engaphiwa i-judgment. So abantu ngobulutshwane babakade bekhona basuka basebetshengisela okungathabi kwabo sebetshengisela. But siyazi sonke ukuthi amapholisa eZimbabwe vele njengoba esebenzela iZANU-PF ayabe emile njalo ekhuthale ukuthi avale ukutshengisela kwabantu njalo abophe abantu nokuxotsha abantu endaweni kwasekusibangani nokugijimisana kwabantu sebexotshwa ukuthi basuke ekhothi bengatshengiseli kungayikhatshana. Njalo nokuvimbwa kwabayintatheli zendaba ukuthi bengabitholakali bethola imifanekiso kumbe bethotha okutshengisela lokhu kade sokusenzakala ngabantu akade bebuthane beku-solidarity no-Job Sikala.
Bona bebebaningi na abantu abahambe emthethwandaba ukuyoxhasa umnumzana Sikhala?
Abantu kade bengekho baningi, abantu kade bebalutshwani kakhulukazi njengoba kwazi kwethu ukuthi nxa kunokutshengiselwa okwenzakalayo abantu baphuma ngokwanda kwabo, but abantu kade bebalutshwani bebengakho baningi. But kube kuyinto nje layo e-right futhi etshengisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele, which is a good step in the positive direction.
Ukutshengisela lokhu kuyathembisa na ukuba abantu abasesabi ukuthi bengatshengisela njengalokho okwakusenziwa kudala?
Ukutshengisela lokhu akutshengisi ukuthi abantu kabesesabi ngoba vele njengoba abantu kade bebalutshwane nje kade kuyinto ephonga ukwenzakala nje okwesikhathi seneso abantu bengazange bafuna ukucabanga njalo bafuna ukwenzani, ngoba sonke siyazi ukuthi abantu sebesesaba kathesi kakhulukazi ngemuva kukahulumende aze athumele amasotsha emgwaqweni adukula abantu abulala abantu. So kathesi abantu sebesesaba yinto ebangelayo ukuthi abantu bengafuni ukutshengisela njalo bengasafuni ukungena ukuphuma egcekeni betshengisela ukuthi into kabathabanga ngayo. Lokho okwenzakaleyo lakho akade kuyinto le singayithi ngesilungu i-spare of the moment ukuthi uphunga ukwenzakala nje okwesikhathanyana esincane amapholisa engakabhihlizi njalo nokuxotshanisa abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni loChris Gande oweStudio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Umkhuhlane lo usumemetheke ngelizwe lonke wabulala abantu abedlula amakhulu amane 447. Umphathintambo wezempila kahle uMnumzana Douglas Mombeshora wazise izolo ukuthi abantu asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121 njalo abelatshwe basila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umombeshora uthe njalo ikholera esikhona eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district njalo ihlasele kakhulu eHarare, Shitungiza, Buhera, Kutu, Chiredzi, Mazoe laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Abantu babulewe ngurhulumente ngoba ikholera ukuze ibe khona yisenzo sikahulumente. Nase sisoka ikholera ukuthi kubela abantu yona ikholera izisukele lapha kade isuka khona yalanda abantu yafika yababulala. Kukanti ikholera-ke ibuyile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala uhulumende wakithi wehlulekile ukuthi abone ukuthi kulamanzi ahlanzekileyo atholwa ngabantu ngokweneleyo insuku zonke emakhaya lemadolobheni elizwe. Okwesibili, uhulumende wakithi kavuma ukuthi into yakhe leyo ukuthiwa yiZimbabwe National Water Authorities Zino yehluleka kudala. Siphakathi kwekholera nje kungumfuzelelo kumbe ukuthi kuyimpumela yokwehluleka kwezinwa. So nxa singablema singakuthini ikholera ibulele abantu, asithini izinwa ibulele abantu ngoba izinwa yehlulekile ukuthi kube lamanzi ayehlanzekileyo. Ngokwehluleka lokhu kwasekungenisa inxeba lokungena kwekholera, ayiphombanga ukungena nje ngenxeba lokuhlatshwa isipikiri.
izinwa yebo lihle zilisola kanti labanengi bayayisola alubana ithe yakhitshwa ke izinwa umsebenzi wamanzi ukuqutshwa njani
kunomthetho welizwe okuthiwa yi-devolution of power ekuconstitution yezimbabwe izinto ezinjengamanzi into kumele zehliselwe ezabelweni kusukswe kuzinwa kuhanjiswe kuma-local authority singakhumbula ngicela sibuyele emuva kancane izinwa ingakabi khona wake wayizwa ngaphi icholera indawo igcwala ilizwe ngendlela enje yebo kunye ngathi yebo kaqalisanga izinwa ngithanda kungena kodwa phela singakhohlwa ukuthi imvumuzane kayikubulali ngelanga elilodwa imvumuzane iyakuthatha iminyaka ukuze kuqede ngakho le yimvumuzane yezinwa kusukisela yangenayo saqala ukubona icholera imemetheka igcwala ilizwe ayehle amandla angene ezabelweni lolu duku esilubonayo yimvukuzane yezinwa wangena ngezinwa lokhu lokhu kuqhubeka kusidla kumemetheka ilizwe lonke ngakho inkosi ithi thina amandla kawehliselwe ezabelweni ama-local authority kawazikhangelele bona ukuthi amanzi azayenzwa njani athithwe njani ahanjiswe njani ebantwini ngumsebenzi wama-local authorities lowo ngakho kungenzakala ama-local authorities kuzakuthola ukuthi kulula nokuthi lapho besehluleka mbe kunenkinga baresponde masinya futhi balula ukuthi abantu babahelde accountable lapho besehluleka
umnumzana khumbulane maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yamathebeleland institute for human rights ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Ilizwe libikwa liphakathi kokusilela kwegazi lokusiza abagulayo. Okobulawayo khona kubikwa lisilela ngoba bengekho abapha igazi leli. Sixoxe lowake waba ngusenetha umnumzana Khaliphani Phugeni obehambe ukuyopha igazi. Watshelwa ukuthi eselikhona ngelakhe lomunye obeke wayakupha ileli gazi esibhedlela seBulawayo Central. Ike sizwe ingxoxo ayenze lo Chris Gande oweStudio 7.
Ngizwele nemfakazi ngingena abalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi sixoxisane. Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi lempilo liyaphilisa siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved so for konke ukudonate engikwenzayo kuyi-1 nje kusilisa impilo zabantu abangu-3 so angiphazamisi nje every 3 months ngiyahamba ngithe ngifika hayi ngithole kungela muntu sibili bengingedwa but last time ngikhona besiyi-2 or 3 which was last year, last quarter of last year. Kodwa this time, I begin it was civil, I begu end.
Manje sixwayiso bani ongasipha uZulu ukuthi akhuthale ngokuyapha igazi.
UZulu akaphakame mfokababa, akaphakame civil ayo donator igazi. Njengoba ngikhuluma nawe nje, ubona lapho ku video, igazi type yami type O before elami bekule 1 pint imathebheleland yonke Bed Bridge to Victoria Falls Plumtree Nyathi Lupane everywhere imathebheleland yonke kule pint eyi-1 eyami ngesi-2 for i-type O and i-type O iyadingeka kakhulu ngokuthi noma mbani uyakwanisa ukuthi ayithole imsize ephilise impilo yakhe so uZulu akaye lapha akula sipho ongasinika umuntu esedlula isipho sempilo igazi lela wazi liyodingwa mbani kusasa lingadingwa ngumzali wakho lingadingwa ngumntana wakho lingadingwa isihlobo sakho noma ubhosi wakho igazi nje into edingakala kakhulu ezibhedlela uma kuzalwa abantwana iyadingakala ngesinye isikhathi kuma-road accidents sometimes inepha abantu kube lokuxabana okuthize kuliwe lapho abantu begcine sebephuma igazi eliningi sebeshota ngegazi so kuyadingeka nje igazi and igazi alireplaceka alifani lamaphilisi phela lo muthi ukuthi kungenziwa somewhere igazi litholakala emuntwini so hayi
umnumzana Khaliphani Phugeni ngowake waba ngusenetha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani bathokaza abahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJob Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona. Ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawo majaji amgwebayo. Lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa. Benze nginhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo wobusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhoti abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo, umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayiphikiswa. Ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni. Ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa imithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezweni lakithi. Sinabo abantu abafundele lo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho abakwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke ufakwa abasha ikusolva indaba yethu yamakhodi.
Kum kuyashelela. Hayi siyezwa, siyezwa abahlaziyi, siyezwa kuze kube labanye abantu abadini nasenithatha uhlangothi. Hayi angaze ngibone mina iStudio 7 sithatha uhlangothi lina likhipha indaba njengoba linjalo. Ma ufanele ukuthi uye-interviewa umuntu, it's not a case. Ma uziya-interviewa umuntu noma wezanu ufanele uzwe ekhaleni, ungakhulumi into engayisiyiyo. Yikho kuthiwa analyze akhiphe into eziright. Qhubekani siya phambili, thina kunanto esiyisolayo. Into nje ebalulekile ukuthi as long as likhipha into ekhulunywa ngumuntu, akula tribalism njalo alingafevi party likhuluma indaba njengoba zinjalo. Kulungile konke likwenzayo. Thina abanye abantu siyayizwisisa yonke into eliyenzayo ngoba namanje lizele akhipha uJoseph Chuma ugcine umuntu bamtshele ekhaleni. Ekhaleni asiyambonga lo baba osebenza umsebenzi ongaka, ubaba wasenkayi. Thank you very much. Qhubeka litshela abantu ekhaleni, singatshela abantu ngefoni ngoba ngefoni kokulamanga khona. Thank you very much, baba.
Hayi siyabonga, siyabonga Studio 7, siyabonga, 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 siyabonga ngendaba elisinikeza lona. Hayi namhlanje sikeza phumula ngendaba zabuchabangu lezi labo lokuzeka. Sikeza phumula ngendaba zabuchabangu.
Studio 7, Studio 7 livuka njani? Mina ngilesimanga lapha uchabangu lo, amandla lawo angizwisisi ukuthi uhamba kanjani. Amagqwetha e-CCC every time besiye ekhodi kuthiwa amaphepha abawayenza ngendlela. So ngantu amagqwetha angikhona anganawazi umsebenzi awe-CCC uhamba kanjani kahle kahle, because always amaphepha abathi ngekho ngendlela. Lo nqoba isitholi ngiyosehleze wini okaChabang. Dayi lo nqoba isitholi sekungani kuthiwa umbeni ngani sengiwepolitiki. Ukukhuluma kwakhe asiyo kwegqwetha. I think lethi wabhadala, ubhadalwa izanu lo. Akusukukhanya kanye kanye asiyo ukukhuluma kwegqwetha, sokungekwepolitiki lo.
Msakazi, lapha sengathi le ndoda engumalakhe inkomo iyaphosisa mayithi izano yalwela ilizwe. Ngabe uthi yena izano yayikhona makulwelwa ilizwe? Into ewisa idola ikuthi abantu baseZimbabwe inhliziyo zibomvu, zibuhlungu, abalanjabulo, akulathando, sibuswa ngohluko. Ngakho ngeke baze baphumelele ngoba babusa abantu abangalathando nabo. Hayi ukuthi ye kwahla kwacima kwakuthe kwathe akusiyikho lokho. Umuntu kufanele ebuswe ngabantu beluthando, upresident avotelwe.
Studio 7 salibona ndivuka kanjani labalaleli. Kungaba very interesting ukuthi sibone uJob Sikhala maye phume ejele ukuthi uwela kwelibhicala kwelikaChabangu noma elikaChamisa. Ikuthi ecala kuleliyani side likaChamisa ku-racist, kulabantu aba-racism okwenye indlela engakaze ngiyibone. Awufadzayi mayere benjani abamthanda uJob Sikhala ngoba ubusikala umuntu esintwini. So lizobona khona lizofunda kahle ipolitiki ukuthi injani. UJob Sikala mayephuma ngeke awele kwe-SID lika Chamisa lapho ngiyabheja. Ngenxa yokuthi SID lika Chamisa kule resist enkulu kakhulu. Kule nketha abachapi ukuthi khona umuntu ongayisiloshona akatholi isikhundla esiphezulu lapha. So uJob Sikala mayephuma, it's very interesting ukuthi sibone njengelizwe ukuthi khona welaphe kweliphi icala, kwelika Chabang noma kwelika Chamisa. Yabo
sanibonani, sanibonani Studio 7, igama uVusumuzi Ntakarhade uBhungane Mthimkhulu. Ngicela ukwazisani bakithi ngicela iqaphele into eziningi lezi ijo mastendi la tadayiswa la amastendi adayiswa ngela nto esishoni ngakhulu ngamastendi nakithi emathekeleleni. Ake iqaphele indaba le, cela noma ukuthenga ukuthenga ntu angapha emathekeleni da ukuthenga ntu esishoni bathenga la mishoni nela mesishoni umuntu asiwakibe bezohlala ngapho uhlala kanjani endani angasigodlini asongisakibe kushini uma kusaza sithiwa sobhu sithiwa singesishonini le khona ngapha kithi emathekeleleni angaze mbona umuntu angapha emathekeleni esuke siyakhala emashonaland kanti una waxhoshwa yini yiwo cela kanti sisiqaphele abantu basemathekeleni siqaphelele indaba le
ngilele enkundleni into ezivuka njani basakazi abantu bakobulawayo baveza kudala ukuthi izano abayifuni bakhuluma kudala umuntu ofuna izano pf kobulawayo kuphela nguchabangu labo mbuso labo Albert Mhlanga yibo kuphela abafuna izano kodwa abantu basezimbabwe ebantu bakobulawayo izano pf abayifuni bakuveza kudala lokhuyana bakuveza kudala njengoba nje ndibona sebeze basebenzisa uchabangu uchabangu la wasebenza lamakhoti njengoba ke sudilizile ke chabangu okusuka lapho uzayenza njani lokutshela abantu ukuthi wakhindlu yiphi indlu yakhayo chabangu kuna manje subaleka lekhanda likachamisa wawungasebenzise lakho chabangu ikhanda elikhulu
sanibonani khona ngakho linjani hayi mina ngikhuluma apha ngisezimbabwe endaweni zematweni not wehlupho esilalo lapha thina nje abantu abakhulile into ezepensheni hayi ipensheni akulatuthwa mangamayo ipensheni ungazi abantu bepolitiki lobo bekhuluma sozuze bekhuluma ngokuthi ipensheni bazikhulumele bona ezabo ezimali but amavoti kodwa bathi bona bathole ebantwini abakhulile manje simangali ukuthi manje abantu laba abakhulileyo bangatholile ukuthi sho ipensheni kumbe nqali ngakudingisisa likubone likhulume labo abantu benasa kumbeni omis of public social welfare labo inqali bangalitshela ncinto amaa ipensheni kulalutho mangamabi mhlamba le
siyabingelela siyabonga Studio 7 mina ngicela ukuthi besikhululele uJob Sikala ejele abantu bezanu ngoba ikhothi ngeyabo bengabantu bezanu icala likaJob Sikala silazi ngelokuthi lilunga le-CCC njengoba i-CCC sebeyidilizile bayinikeza usengezo Chabangu asisekho isidingo sokuthi umntana nomuntu afele ejele esizwe inhlungu zomphefumulo wakhe lengane zakhe zihlupheke uJob Sikala akusela-CCC ayiyo ayibotshelweyo abamkhulule njengokuthula naye ezihluphekele njengathi singaphandle esizwa ubuhlungu esinabo sibona izanu PF itanasa isenza khona okwenzayo isidla yonke into eyabantwana bezimbabwe konke kudliwa ngumuntu wezanu nje kodwa ingane zakithi zihluphekile sibukele usengezo Chabangu ehluthuna i-CCC ezandleni zabo Nelson Chamisa ethembe amakhoti ezanu so sithi nxese abamkhulule uJob Sikala umuntu wenkosi aziphumulele ngoba yikho into abasebembophela yona i-CCC yakusela lutho sizalibona elinye icebo uNkulunkulu uzosibonela enye indlela siyabona.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump unqobe njalo ancidisana laye unkosikazi Nikki Haley kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli wele Melika olwenziwe ngolwesibili esigabeni se-New Hampshire. UHaley uthi uzaqhubeka encintisa lanxa amathuba akhe esefiphile. UChris Gande uxoxele olandela ezombusazwe lemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuma-primary ama-Republicans sibona uDonald Trump eqhubekela phambili unqoba since aqala nge-caucus e-Iowa last week lapho anqoba khona uNikki Haley lo DeSantis. uDeSantis wagcina
ephuma kukhetho kwasala ke uNikki Haley naye uDonald Trump bonile njalo izolo uDonald Trump enqoba uNikki Haley by about 13% difference kuma votes. So yeah, kuyatshengisa ukuthi hayi ama Republican lalokhu ebambelele ekholelwa kuye uDonald Trump ukuthi kube nguye ozobamela kukhetho lukamongameli oluzayo ngoNovemba kuwo lo nyaka.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe ngumuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Well, masibheka emandulo sikhangela i-history, ithi yona i-history, umuntu owinayo ku-primary e-Iowa aphinde njalo anqobe ku-primary e-New Hampshire nguye ovamise ukuba abe yinominee ebandla lakhe ukuthi amele ukuba ngumongameli. So uma sisiya nge-history njalo sibone ukuthi hhayi sokuyintaba enkulu kakhulu for uHaley ukuthi anganqoba, ngoba ukudliwa kwakhe izolo sokushisha ukuthi even lalaba ama-funders abayibona okumele bamnikeze imali yokuthi aqhubeke ngekhampeyini yakhe labo, hhayi, I think babe sebebona ukuthi hhayi imali esizodlaliswa leyo esikhathini esiningi basuke ba-withdraw. So hhayi sesizobona-ke ukuthi uzoqhubeka yini aye a-conteste e-South Carolina, ngoba i-South Carolina yi-state yakhe. Kodwa la kukhona ngale ama-polls atshengisa ukuthi hhayi usemuva kuka-Donald Trump. So kungaba nje kuphombuku qinisela kwakhe uNikki Haley ukuthi ahlale lapho, but into zonke zikhombisa ukuthi hhayi usenqotshiwe ngu-Donald Trump.
Umnumzana Dan Moyo ucubunguleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iya kukhefu lamuhla, kodwa ikhangelelwe ukuqhubeka kusasa lapho iqembu le-Angola elizadibana khona lele Namibia ukuthi ele-Nigeria lizadlala lele Cameroon. Ukuhlaziya imidlalo le ukuthi isifika kusiba ngasiphi, uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezomdlalo wenguqu uCassius Ajezi Simana Mpofu.
Ya, le imidlalo esidlalwe itshengisa ukuthi kulamaqembu amanye athile asephumelele. Sibone iqembu leSenegal lidlulela phambili liwina amagemu onke omathathu, iCape Verde layo isurprise abaningi iwina amagemu wonke wadlalileyo. Sazobona iCameroon iqualifyelayo kanzima leNigeria, okutshengisa ukuthi khona ingathi nzima kakhulu i-African Nations Cup leyo ukudlula iminyaka yonke. Sikhangela amathimu anjabo Cape Verde, amathimu angazakali kakhulu njengokwezemidlalo, kodwa aseyenelisa ukuthi athophe igroup yawo. Then kwalawo akungathi kulobu nzima khona kakhulu abanjengaboZambia, oNamibia, ibafana la e-South Africa akuyimelanga kahle, iwina umdlalo owodwa lapho eyadla khona Namibia, yadliwa odwa. So seselokunzima oMozambique, seselokunzima. So far ngicabanga ukuthi ngokubona kwami iSenegal ngathi izenza ngcono kakhulu ukudlula amathimu amaningi.
Akhona amaqembu afana laweMozambique, Namibia lamanye nje kade khangelelwa phansi, kodwa sibone ngani ukudlala abedlala okungcono kakhulu. Ungathini wena nxa ukhangele isibanga esidlalwa ngamaqembu ona la sicathanisa le midlalo yekhaya?
Ya, amaqembu anjengabona Namibia labo Mozambique ngicabanga ukuthi kubasizile kakhulu ukuthi babe labadlali abadlala ngaphandle kwamazwe njenge-South African Premier League, South Africa lakwamanye amazwe e-Africa. Kwenze ithi amathimu abo ama-national team abangathi astrong loba nje kubona ukuthi azokuphumelela ukudlula kumebe ukuya kwe-next stage. But so far amaqembu abo aqinile and abonakala ukuthi angcono ukudlula iminyaka leyedlulileyo, ngoba sebetholi ama-players abatholi i-exposure kwamanye amazwe laba abadlala khona kuma-Premier League. Kakhulu sikhangela ukuthi yona iNamibia iye ma ingawina umdlalo olandelayo, ngoba umdlalo wokuqala yawudlala kuhle kakhulu, yawina 1-0 ngathi yadla athi yayi-Morocco and South Africa i-Algeria, yadle enye yamathima astrong kakhulu e-Africa la. Then iNamibia la umdlalo wokuqala yadlala kuhle kakhulu
So kuthi kuzoba ngcono kakhulu asazi njalo kodwa azophuma azokuhlu noma engadlula ku next stage but esilandelayo lesana ngegwala abakuso lesi asizwe ukuba right amaduqe manje abafana abafana azophuma last stage abazodlala bayongahlela phambili bazogcina kwaphana inamebhiela noma engadlela phambili izophela khonaphana iZambia kunzima kakhulu.
UCassius Mpofu ngolandela ezomdlalo wenguqu siluqhubeke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Isandla.